lokho kukhulunywayo ukuthi umuntu ongasoze ephathelane le msebenzi le njengayona leyo kasoze aphiwe ukudla, ngibona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga beforce abantu balelungelo lokuthi uhulumende vele abancedise ngokudla ensukwini ezibucayi njengalezi. So akungayenziwa ukuthi bayethuselwa ngakho, ukubethusela yabohlukumeza abantu, uhulumende abasehlukumeza abantu kakhulu. Nxa kuyukuthi ukudla lokho kakukho, akukhulunywa ukuthi ukudla akukho. Nxa kuyukuthi ukudla kukhona kwenele abantu bonke, for abantu beZimbabwe, abantu abaduke ukudla okukhululekileyo bengayithuselwa ngokuthi abangasoze bengena emalimeni kubofumfuza langaphi bazancitha ukudla.
Ngikhanya ngisike ilungazane ludaba luhluphayo kakhulu lolu baba moya.
Kulo hlelo olukhona olwe drought relief olwenzakalayo kulezi nsuku lapha abantu izakhamizi ezingelakudla ezithiwa khona umumbu, kuyimzamo emihle sibili uhulumeni awenzayo. Kodwa ke akungabi ukuthi abantu babanjwa ngamandla ukuthi benze imisebenzi le, sokungani abantu bayakubhadala ukudla lokho. Nxa kuyukuthi iprogram ngikahulumende, ngoba amabele la asabe sikhangelela ukuthi asuka ku-taxpayers money, uhulumende kancedisa abantu. Nxa kuyukuthi zinhlelo ezikhangelele ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo, akucace njalo ukuthi hayi inhlelo lezi zelande ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo. Okunjengokuthi nxa lalizazekhona inhlelo ezinjengabo food for work, kucaca ukuthi hayi uhlelo lubuya luyi-food for work, hayi khona ukuthi uhlelo lubuye luyikhona yokuthi luzozama ukuthi lukhiphe abantu endlaleni, kuthi phambili abantu sebe-amtwistwa sokuthiwa sekumele ukudla lokhu bekubhadalele ngokusebenza imihlelo ezinjengabo ukuthi belungise izikolo, inhlelo nje ezithiyeleyo njengazo nezo. So abantu nxa uhulumende ukuthi uyabancedisa, ngoba kathesi kuzadivide abantu, kulabanye abantu abakhulileyo aba-over 65 years, nxa kuyukuthi ube kuthola ukudla lokhuyana uzasetshenzelwa mbani vele umuntu omdala ekhulile.